soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 21 kumpalakazi 2021. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ivandla leMDC Alliance lisola amapolisa ngokuchitha umhlangano kaMnumzana Nelson Chamisa labantu asebekhulile kanye labagogekileyo lapho uChamisa abekhangelelwe ukupha abantu laba izipho zekhisimusi. Ivandla lezaphu lithi lizalwisa ngendlela zonke ukuthi abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bavunyelwe ukuvota bekulawo mazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2,283 belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo njalo bedlula inkulungwane eziyisithupha 6,157 kuthi abahlatshwe esibili bedlula kancane inkulungwane ezinhlanu 5,172. Uhulumende uthi wamukele amajekiseni ye-COVID-19 ayisigidi 1,000,000 awaphiwe ngele-China izolo. Umphathintambo wezempilakahle ongumsekeli njalo kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uthe isipho lesi sifike ngesikhathi esihle ngoba eZimbabwe seliqalile ukuhlaba abasakhulayo abaleminyaka elitshumi lasithupha 16 kusiya kwelitshumi lasikhombisa 17. Ngokubika komsakazo we-ZBC, lanxa nje inani labahlatshwayo selikhuphukile kancane kulezi nsuku, ingcweti kwezempilakahle zithi uhulumende kasoze enelise ukuhlaba abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million ekupheleni komnyaka njengokufisa kwakhe. Okwamanje asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebeyizigidi ezine 4 million kuthi asebehlatshwe omabili khona bengena ku 3 million. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uMnumzana Hussein Spanda mayelana ngohlelo lwabo lokukhuthaza abazalwane ukuthi bahlatshwe lijekiseni.
Uhlelo lolwesesikilo njenge-Christian Alliance esithi thina esiluthe yi-Novak kumbe ngithi khona yi-National Vaccination Campaign eyenziwa ngabantu bezinkulu. Singene eziqintini ezingu-16 ezigoqela iBulawayo, iBeitbridge, iGwanda, iPlumtree, iBinga, iGweru, iZishabane, iMaswingo, iChirumanzi, iChegutu, iHurungwe, iChinoyi njalo siyangena eMtare laseJerela laseHarare. Lokhu senzela ukuthi izwe lonke jikelele likwanisa ukuncediswa lisizwa ngamabandla. Siyazi ukuthi abantu abaningi bangene emachurchethu. Ngakho ke sizaba labantu abangu-450 abazabe begoqela abantu bezempilakahle, abantu abavelele emachurchi, yibo abazangena bakhankase. Khathesi sikhanya ukuthi bakhankase ebulenjini njengoba umumo usunje. Bazakhankase ebulenjini njalo ke bebe lama groups abawafomayo kumbe ngabantu abemachurchi, esithi kumbe umuntu ongumsabatha uzokulungisa lama masabata ekhankase khona ngalombe uMethodist uzalungisa ama groups ekhankase kuMethodist kumbe sithi umuntu ongumuslim bayalungisa khona ngale kuma muslims bekhankasa kumbe ngabantu abasemakhaya bayalungisa ngeziqinti zabo ekhankasa kwenzela ukuthi kumemetheke ke ukukhuthaza wonke umuntu ukuthi azivikele kulomkhuhlane.
Kuyini ongakuxwayisa uZulu?
Siyakwazi sokusika kuKhisimusi isixwayiso esilazwe ukuthi bantu asekeleni ukuhlangana singamaxuku amakhulu kakhulu kumbe sizihlobo ngoba abantu bazathelelana singene phakathi kwengozi enkulu. Ngakho siyakhuthaza ukuba liKhisimusi ngabe abantu lo lalwe ngayindlela engikhaya sikhulumisane kulenjini senze izinto eziningi kulenjini kodwa ke singayenzi into ezafaka impilo zabanye izihlobo zethu labanye abantu engozini. INkosi isibusise sikhangele liKhisimusi kodwa ke sinanzelele ukuthi thina sitha standardzenini asisanitizenini asifayeni amamaskethu asibeni le-social distance.
Umnumzana Useni Spanda ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Ibandla leMDC Alliance selisole kakhulu amapolisa ngokuchitha umhlangano obumele wenziwe ngumkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa labantu asebekhulile kanye labagogekileyo eHarare izolo lapho uChamisa abekhangelelwe khona ukupha abantu laba ukudla kanye lezinye izipho zeKhisimusi. Ibandla leli lithi amapolisa la adudule izalukazi lamakhehla la esebenzisa udlakela embuthanweni obuse Highfields. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fadzai Mahere ukusolile lokhu esithi amapolisa achithe abantu laba ngodlakela ngaphandle kwesizathu. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthe ubengenelisi ukukhuluma ngoba ubebambekile. Umkhokheli wezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi ibandla lakhe lizalwisa ngendlela zonke ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zivunyelwe ukuvota zikulawo mazwe idiaspora vote. Unkomo wethu le amazwi la ethakazelela iminyaka engamatshumi ayisithupha ibandla lakhe lasungulwayo. Uthe njalo bazasebenza nzima ukuze bangene embusweni ngoba iZANU-PF isiyehlulekile ukubusa kuhle. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla umnumzana Msongelwa Ndlovu.
Njengebandla sithi nxa kukuhle ukuthi izizalwana zeZimbabwe eziphandle kwelizwe zicontribute phecelezi ziphathise ngemali lokusekela izihlobo zabo ekhaya imali egcina ikhona ukuphathisa uhulumende sibona kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende anike izizalwane lezi amathuba okudetermina i-direction lokuthi abaqhubayo uhulumende ngobani. Siyazi ke ukuthi ibandla leZANU-PF alikukhwabithi lokho ungaqala lolo daba bavuka ubhova thina njengebandla sibhizi sizama ukuthi lelo phupho livezeke. Siyakwazi kakhulu ukuthi owayenza amaqhawe aphume ayelwela inkululeko okunye kwakhona kube kungulukudaba lomhlabathi. Thina khathesi impi esingayo one of the things that are critical for us in our own revolution includes udaba lokuthi abaphandle bavote ngoba iningi labantu bakithi baphumile badinga impilo phandle njalo bayasekela ekhaya so kubalekile ukuthi bathole amathuba okuthi bavote.
Likhuthaza abasebenza kwamanye amazwe laba ukuthi babhalisele ukuvota alubana bethe bafinyelela ekhaya ngaleli khefu. Lokhu likwenza emaphepheni kuphela kumbe liyabhoda ngamazwe afana labo Botswana labo South Africa lapho kulezizalwane zeZimbabwe eziningi khona.
Sikhona impela ku-ground. Ngikhuluma kanje amalanga ambalwa adlulile bese lomhlangano omkhulu endaweni ethiwa yi-Dorothy Nyembe Hall eSoweto lapho esihlangane khona lezi zalwane zeZimbabwe lama members awebandla lezapho. Sikhulumisana njalo sibakhuthaza ukuthi abakhona ukuhamba ekhaya abahambe beregister abaregistrileyo abayevota abavotileyo kumele bazimisele ukudefenda leyo vote. Emhlanganweni lo besila delegation eyama members wethu abuye ebuya all the way from Botswana labo bephethe the same message ukuthi sizangena kukhetho oluzayo. Ibandla lethu lizimisele ukukhankasa lokungena kulelo khetho. Kodwa ke isinqumo sokuthi sizangena kulelo khetho ngapi kumbe njani lusazohlaziwa yi-National Executive Committee yethu, ngoba okokuqala kumele amalunga kazaphu abe yiwo achoyo. Okwesibili kuzamele sikhangele lapho okulama structures wethu khona, lapho esilabasekeli khona, yikho lapho mhlawumbe esizathi si-conteste.
Unkomo ukhulume njalo ngempahla eyathathelwa ibandla lenu ngohulumende wezano. Liza luphatha njani lolo daba?
Udaba lwama properties luyinsika ebandleni likaZaphu, ngoba thina one of the pillars ebandla likaZaphu is what is called human rightsism. And under human rights udaba lwama property rights into emqoka kakhulu. Awethu ama properties kule committee evele sikhona ebusy ihlaziya ukuthi ama properties uvele ahamba njani, ama title deeds akubani, kulomthetho yini owasetshenziswayo ukuthi lawo ma property ahluthunwe kubanikazi bawo abangaba mhlawumbe izipra kumbe izaphu ezephathi. Leyo committee imatasa ngodaba lolo esikhangelele ukuthi maybe in the first quarter yomnyaka ozayo izoveza ukuthi kungabe kuhamba njani. Sikhangelele ukuthi based on ama results awale committee sizothatha isinqumo sokuthi mhlawumbe siye emadale emthethwandaba siyolwela lawa ma property wethu. Kodwa ke siyazi ke ukuthi okunye kumele sikwenze ikulwa politically, ngoba isizathu esayenza sithathele lawa ma property besiyipolitical. So isikhathi esiningi nxa i-problem i-political, i-solution kumele ibe political, and lokho siyakunanzelela and siqhuba njalo.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni iyathuzi iqhube umhlangano wayo wokuphela komnyaka we-annual general meeting ngomabonakude izolo. Iyakhetha umsekeli kamongameli wayo omutsha kanye lesikhulumeli esitsha umnumzana Themba kuye moyo ochasisa okuningi ngezinqumo abaphumelazo.
Kube ngumhlangano ohambe kuhle kakhulu lanxa sikhangela iy'nkinga ze-network eziba khona kuzindawo lezindawo ngendaba yokuswelakala kwe-network coverage iZimbabwe yethu yonke. U-AGM yekuleyi ibingaso elective AGM, kodwa-ke bekulezikhundla ezimbili esakuqala ngesika-vice president owa-resignayo ekuqaleni komnyaka, esesibili besingeka-national spokesperson laye owacela ukuhoda emsebenzini lowo ngoba esethile ukubalisa wangena komunye umsebenzi ku-department ehlukileyo kodwa kahulumende. U-vice president wethu omutsha ongenileyo ngu-Christine Kanyumba ophuma kwele-Mashonaland East i-election le yenziwe layo virtual abantu bavote lanxa kusithathele isikhathi usuku lonke indaba ze-network kodwa kuqhubeke kahle akuzange kube lokukhonona abantu bakujabulele lokhu ngoba kuyasitshengisa ukuthi lanxa sokubuya kubo-online learning yiziphi inkinga esingahlangana lazo nxa sibhekane le ndaba ze-network kusikhundla sikasomlomo we-ATUS nani co-optiwe i-NEC ukuba ngibambe lesi sikhundla kuze kufike isikhathi se-AGM lamhla ke kwenziwe i-rectification amalunga wonke awe-National General Council akubona kubalulekile ukuthi ingene kulesi sikhundla oku-permanent ezinye zonke lezi zikhundla zizangena kukhetho ku-NSD AGM yethu elandelayo.
Iziphi izinqumo ezibalulekileyo eliphume lazo?
Sikhangele kakhulu inhlelo esizenzileyo esingathi kuzabalaza, sizabalazela iholo lethu, sizabalazela ukusebenza okungcono, sizabalazela ukuvuselela kwemfundo esisesimeni esibucayi. Siphumela khona njengezinqumo ku-political report yethu. Sikhangele ukuba ngoJune sanikeza osathumela uMinister of Finance umthuli i-invoice emayelana lokubhadalela abantwana ama-examination fees. Kodwa-ke akulani sincuma sithathayo. Nxa sesikhangela manje sesibona kumbe sesisizwa amaphephandaba ikakhulu wona akahulumende esekhuluma ngokuba kwaba le-50% yabantwana ababekhangelele ukubhala imihloliso yezimiseki abangayenelisanga ukuyibhala. Isinqumo esesisithethe-ke thina yikuba silwele ukuba uhulumende alandele isisekelo sombuso section 75 lapho akhuluma khona nge-state funded education. Nxa sikhangela isisekelo sombuso akula mntwana eZimbabwe ku-basic education esiyikhangela thina njenge-ATUS kusukela ku-ECD siyafika ku-first degree okumele abe ebhadala esikole kungumlando kahulumende. Sikubeke-ke njengesinye sezinqumo ukuba sizabalazele ukuba uhulumende ayakhokhele indleko zonke zemfundo. Nxa kumehlula ukukhokhela indleko zonke zemfundo kubhajeti yakhe kalwise ukufaka i-22% ku-education. Lokhu sizakwenza njani? Sikhangelele ukuba ngo-2023 kulokhetho olubuyayo thina njengababalisi abangaphansi kwe-Amalgamated Rural Teachers Union sizakhankasela ukuba ofuna ukuba ngukansila kumbe ofuna ukuba ngu-MP kube ngumuntu okhuluma nge-state funded education.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni ya-ATUS. Sele ubonile na ukusemaphephandabeni. I-Chronicle ithi isikhwelile intengo yezinto ezibalulekileyo empilweni kaZulu ezifana lempuphu, ichukela, amafutha okupheka, isitshebo lokunye okutshiyeneyo khona ethi kuza kwenza inengi lehluleke ukuba lekhisimusi enhle. Izim Life ibika ukuba owasuswa nguhulumende esikhundleni sobuduna entabazinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamaNgwentiweni uthi injongo yesinqumo somthethwandaba esokuthi abotshwe ngeyokumhlukuluza nje kuphela. I-Newsday ithi iPolitbureau yeZANU-PF izahlangana namuhla ngesikhathi kulokulwisana okukhulu phakathi kwaleli bandla amalunga echothoza inkokheli yalo. Sokuyisikhathi sembiko yenu
basakaza bahle bohlele oluhle oluyi-Studio 7 ngiyalibingelela lonke sengathi lingaba lomnyaka omusha. basakazi yeyi kunzima ukuba umuntu eZimbabwe ngempela kunzima kulo mhlaba kunzima kakhulu angazi ukuthi le ndaba ngempela sifuna mhlawumbe sifuna beqhakame mhlawumbe betshengisele ngendlela hayi kunzima kakhulu ngoba manje umsakazi nginombuzo ngizibuza wena ukuthi kambe igovernment eZimbabwe mayithatha izinqumo bake becabangisise kahle ukuthi into abayithathayo ngempela izofika ithini ebantwini noma bayenza nje kuphela msakazi kambe indaba yamapassport la amatsha lawo asesikhona naye isidingo sokuthi ilizwe elingenamali kodwa kugijinyiswa ukwenziwa amapassport azobuya edule bize imali yase-America kulokuthi aluba mhlawumbe balungisa izinto ukuthi kube le mali elizweni kambe ngempela ngempela upresident obathi ngumnankakho ngempela uyake ibone uyake ihlale phansi nje icabangisa izinto noma nje engavuka ekuseni elobuthongo uyaphonga ukukhuluma uphele into sesiyeza lokho hawu thina sikhathele ngempela mse hayi sikhathele ngempela mse bona into sezenza manje ngempela ngempela hayi thina manje sesikwati kakhulu mse
binjani lonke ekulalela istudio mbingelele labasakazi bonke abakastudio bakithi nxa ningasiza kelixhumane le-First Mutual gifti bakithi ake lisize ukuthi kambe ngasebenza kwesinye isibhedlela khonapha kwelikamthakazi ipentieni yayithathwa yi-First Mutual pho khathesi bona ngenyanga sengingasasebenzi banika 48 pond ngenyanga 48 pond sebeze bathi bona suza ibuyihola every after 4 months every after 4 months ibuye yi 192 of which ukuthi kwabe kusibili kungu 48 times 4 iyaphuma yona leyo ukuthi kati ipension leyo ele mali encane kangaka yona i 48 pond ithengani bakithi akini sisizekele isikhulumele labantu baka First Mutual angazi ukuthi basithatha njani mina sokungehlule ngiyabonga balaleli ngiyabonga lani basakazi
njani basakazi besitudio 7 hayi siyabonga ukusiphakulela indaba ezimqotho hayi siyabonga basakazi bethu sibili siyabonga okuzwayo sicela ngani ngiqhubekele phambili ngomsebenzi wenu phambili ngomkomana sithi phambili nomkomana
lo silisilo ubezothiwa ngukholisane moyo vele ke ngisadingisisa lo siso vele lubhane khonapha unceba amazwi umethiwa ngukholisane moyo kholisane moyo lusisi awutshonile bakayisivele kuyahlatshwa emjekiseni ebizwa Johnson osifile khonapho utshonile but utshonile ulapha eBotswana etonote eBotswana kubhalithonga khona ngapha lupane asikabe kwazi kwabakibo kahle kahle ukuthi bangaphi abanye bakhe but uzwalithonga lupane asikathole kahle lupane ngapha khona khonapho but mhlawumbe ababemazi ukholisane moyo lingathi bambe enambeni ya inamba nethi 75555242 ningasibamba khonapho abanye babemazi phapha abakibo kholisane moyo lusisibhekelela umntwana ngapha nxa mhlawumbe belimazi ebele umuntwana akhe omunye intombazana ngapha eBotswana so lethemi labangabelimazi khonapho elupane kholisane moyo ukhani phuma phela upane ningasibamba khona basalenika i-direction lapho behlala khona etonota eBotswana mhlawumbe lingamsiza ngumuntu wakini khona ngapha eZimbabwe azibaphe kahle malimazi imsizeni mpela ekwanisa ukuthi bezongcwatshi ekhaya khona ngapho yayithene lahlile kanye nomntanini badala imali isaphila khonapela upane umntanini nanguthi okhulisane moyo usithile namhlanje mhlaka 15 ngo-4-7 ntambama
salibonani linjani bantu bakithi hayi mina ngiyaphila ngikhuluma lobaba uDube la okwamanje lami ngingapha eSouth Africa kodwa ngokuzalwa ngidabuka ngapha ngasenyama endlovu ye uhlelo lolu ngiyaluthanda kakhulu bakithi ngiyaluthanda sibili kakhulu ukuthi okenze izindaba zasekhaya manje ngibe ngicela bahlobo bami ukuthi angeke likhone na futhi nimfakele ilink yesindebele ngibe ndlalela kuhle ngizizwa ngelinki yesindebele ngoba isishona ngiyasizwa sibili kodwa kwezinye indawo ngisuka ngazwisisi kahle ngibe ngicela abantu benkosi angazi ukuthi lingangenzela kanjani lami ngizwa indaba zesindebele ngiyabonga inkosi libuzile
ngiyibona lonke botungani ngikubula ukuthi ngikube kokuthi lonke ba studio 7 siyacela konke sokukhuluma ke lihambe lilonde lizwe lokusikhala ngakho kufana njengemgwaqo dike lishuye obulawayo liphela lihamba ngokamera ukuze liyefika esolo sikhu ngesolo sikhu likhangela libona ukuthi kuyiqiniso yini ukuthi imgwaqo liyaduma kumbiyenzwa hayi bantu ukuze sincedakale kufanele libe litisi ngakhuluma lihambe kuleyo ndawo ukuze liyibone ukuthi iyavuma igama lami uphilani moyo usecholotsho ngicela into zonke zike zikhulunywe zilungise icholotsho lokhu yacina mkusaselo smith into eyenzakalayo nalokuthi usmith esaphila kwake kokumkuthi umgogo lona owecholotsho wawunethara wawunesikontrisa wesihle wacina khonapo vela kuselagatapile egreda kuselagatapile ulungiswa kusele mgwaqo elungisayo siyacela siyacela yizigalazo zethu ngoba yinto esithele intelayo yolokhu zeni lapho siyacela ke lizama ukuthi imigwaqo ilungi ibe mihle ibonakale ngoba imigwaqo iyehamba izimoto iyehamba imoto zihamba ngalesi sikhathi ezulu soziyasokola imoto esiphume egoli lapho egoli esiphume egoli asisafika ekhaya sifune sihambisele abantu abethu ukudla sunalo kuze sibela sicela lilungise imigwaqo khulume ngami inkomo hambani kuleyo ndawo esiyikhulumayo lisuke phela ngokamerod lihambe lizeyehloko solu selidlule ngesolu selize liyefika konale koskete lizokhuluma into eliyizwayo esiyizwayo lani eliyibonayo esikhuluma ngayo ngiyalicela mbese ngilingelela lo usibangilizwe unkomo sibangilizwe zamani ukubona ngilingisa ipura zamani ukubona into eziyenzakalayo emhlabeni mangawuphuma sikakuzwa ukukhulunywa sikezokukhulunywa ngawo akuzame ukuthi into zonke zikhulume zihambele ezintoni nazihambele izwi zonke izigaba ziboniswe ukuthi kuyenzani ukuze sisuthiseke ngoba phele into esiyenzakala sisabona ukuthi kuyenzakalani yabo
basakazi kanjani studio 7 madoda liyasebenza siyabonga liyasixexa indleba aluba kayisini ngasazi ngokwenzakala elizweni lakithi ezimbabwe ngikhulumile phezulu kulapho engikhulumayo ngubhime hlasuka enkayi kosigobogobo enkayi mzansi hhayi madoda umbuso oselizweni lakithi ayisiwe esawulwelayo
lavo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo neWhatsApp lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ezivela kwamanye amazwe iVoice of America ithi owayengumongameli weMalawi onqotshwe kukhetho olwedluleyo umnumzana Peter Mutharika usesole umongameli Lazarus Chakwera ngokubopha lokuhlukuluza ababeyiziphathamandla zikahulumende wakhe umsakazo munye uthi abahlamuki benhlanganiso yeTigrayan People's Liberation kwele Ethiopia sebesusa amabutho abo ezabelweni ezimbili ezibalisa iAfa leAmhara singene kudaba lweMelika umkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron yiwo osubhahe ukwedlula eminye yonke imikhakha kuleli lizwe. Lokhu kwaziswe lugatsha lwe-Centers for Disease Control and Prevention izolo. Lolu gatsha luthi phakathi kwabantu bonke abale-COVID-19 abayisilinganiso samatshumi aphezu kwayisikhombisa 73.2% balomkhakha we-Omicron. Umongameli Joe Biden uza kwethula imbiko mayelana ngamanyathelo amatsha azathathwa nguhulumende wakhe ekulwisaneni lo mkhuhlane lo namuhla. Isikhulumeli sesikondlo seWhite House unkosikazi Jane Psaki uthi uBiden kasoze avale ilizwe kodwa uzakhuthaza abangakahlatshwa ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane ukuthi bahlatshwe lokuthi labo abahlatshwayo amajekiseni womabili kumele bahlatshwe esithathu ibooster shot. Kula malunga ePhalamende yeMelika amathathu abanjela umkhuhlane abalisa uSenator Elizabeth Warren, uSenator Cory Booker kanye loRepresentative Jason Crow. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amathathu 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ibandla le-MDC Alliance lisola amapolisa ngokuchitha umhlangano kaMnumzana Nelson Chamisa labantu asebekhulile kanye labagogekileyo lapho uChamisa abekhangelelwe ukupha abantu laba izipho zekhisimusi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.